Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 na kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuchisa kuyachisa vele izulu kalikani akula mayezi vele kuyachisa kulaleki vele akuhlaleki khona.
Kulokuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okubikwa sokubulala izilimo lamadlelo endaweni zelizwe ezinengi.
Umgabe ulwisane kakhulu le-opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona khona yena ubesesupporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Kula banye abathi owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe obhubhelo nyaka nguye owachiya ebulele ilizwe.
Nyaye nakunzikwa nasi noda kokuthi dare arina
umthethwandaba wakho phezulu awulalelanga isicelo sethu namuhla ngoba usithi awutholanga ugwalo oluqhakazekileyo.
UMary Mbayiwa unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uConstantino Chiwenga wehluleke ukuthola isibambiso sebail emthethwandaba weHigh Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba weHigh Court namuhla udlulisele phambili ngolwesibili lweviki ezayo ukwethula isinqumo kusicelo sikankosikazi kamsekeli kamongameli uMary Mbayiwa osesehlukana lomyeni wakhe esokuthi yakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umthuthisi ucele ukuthi aphiwe isikhathi ukuze abalisise ugwalo oluqakethekileyo olwerekhodi oluphathelanela loludaba. Lokhu kutsho ukuthi unkosazana Mbayiwa uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubi Female Maximum Prison kulandela ukubotshwa kwakhe kumaviki amabili edluleyo. Wetheswa amacala ambalwa agoqela elenkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe uConstantino Chiwenga. Kodwa uyawaphika lawa macala. Asizweni umnumzana Tawona Nyamakura igqwetha elimela unkosi sazana Mbayiwa lekhuluma le Studio 7 ngokwenzakale emthethwandaba.
Nyaye nakunzikwa nasi noda kokuthi dare arina
umthethwandaba wakho phezulu awulalelanga isicelo sethu namuhla ngoba usithi awutholanga ugwalo oluqhakathekileyo oluvela kudaleli kamanje olwerekhodi. Wamukele isicelo sami sokuthi ngihambe ngedwa umthethwandaba kamanje lapho engenelise ukuthola lolu gwalo lami isengilalo. Umahluli kesenelisanga ukuthola isikhathi sokufunda ugwalo lolu ukuthi abone ukuthi lumemethe okulotshwa ngemfanelo. Lokhu yikho okubangele ukuthi umahluli athi umthethwandaba wakhe uzaphendula izikhalazo zethu ngomvulo ozayo. Icala bese lithethwa ngolwesibili lapho azathola khona ithuba lokwethula isinqumo kulolu daba.
Tozonzikwa mswe Tuesday. Judge baningi wawana nguva kuyesithethi ningi awana nguva ekuphendula.
Lo ngumnumzana Tawona Nyamakura igqwetha elimela unkosazana Mary Mbayiwa. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930-13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kulokuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okubikwa sokubulala izilimo lamadlelo endaweni eziningi zelizwe. Izulu selilesikhathi eside lingani njalo abantu batshona emthunzini ngenxa yokuchisa lokhu. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Service Department luthi endaweni esifana leGwanda leLupane bekukhangelelwe ukuthi kuchise kufike kubo 40 degrees Celsius namuhla. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Teach Zinyemba utshelele umsakazo ukuthi kuza kuna izulu elilutshwana elilolaka kwezinye indawo ngempela veke. Kodwa uZinyemba uthi kalisoze liqede isikhudumezi lesi. Sixoxele omunye okhala ngokuchisa lokhu umnumzana Luke Munenge oyisakhamuzi selubu eBinga North.
Ya umuvo mbubi sibili ukuchisa kuyachisa vele izulu kalikani akula mayezi vele kuyachisa kulaleki vele akuhlaleki kona
galithembisi vele izulu
ya amayezi alokhu akhanya ndawo kwezinye indawo kodwa lapha kula vele izulu alithembisi la vele kwacha vele umhlaba omile vele akusela luthizizi zilimo sezithile futhi
utshani bona bunjani
uchana kula vele sokuchila uchani wabunyila usela vele sokuchila
inkomo zisesimeni bani manje lezinye izifuyo
ya inkomo ikakhulu akunzima vele sizichakile kakhulu akungoba kula chani vele amadlela khona akachana vele izintabeni lapha iduza kula chani so zihambe imango yemidi sibili ukuthi siyotholi chani kona
ungathi ngama kilometers amangaki
ungafika ku 7 to 10 kilometers o lapho kulochani olungani ungcono alapha eduzana kula vele
lani bese liyazilanda khatshana khonale ilanga lichisa lalo kangaka
senza njalo vele ngoba singayekela ukwenza njalo vele azizaphela akula lutho ngoba kula luchana kula vele
ukulima uyathi ukuthi sokuchile masimini lali limo kunganani
abantu babelimile kodwa kathesi sokuchile kodwa benze okokulinda ukuthi imbuzi zingadli lokho kuselo yokuncane babelimile kakhulu abantu kodwa hey sokuchila kusathembisi ukuthi izulu lingana vele ungavuka kuthembisi
uhulumende uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadinga amanzi amaningi esifana labo nyawuthi amabele othwetha lina lali limeni kakhulu
lapho abantu sebelima umumbu kakhulu ngoba bathi ukugiga lokhu akunzima lokhu bajayele isigayo abantu so abaningi vele abantu balima umumbu khona
kumnumzana Luke Munenge isakhamuzi selubu eBinga North. Sixoxe njalo lomphathi ntambo ogatsha olubona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena othi nxa bekhona abalokhe belima kumele bahlanyele izilimo ezingadingi izulu eliningi ezifana lenyawuthi lamabele.
Siyazama sisebenza sonke labo gatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMaswingo, part of Midlands, Mat South le Mat North ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains thina sikuthi ngama-traditional grains ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitsha kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe ithwetha okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala sibone indlala ebesihlanganelayo lonyaka asisi ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo obona ngezemvelo lezomkhathi sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi i-climate change.
Nasikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebingacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathi ntambo wogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Kulabanye abathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu lonyaka ekulandela ukufa kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe lowaye ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa. Kubika uMavis Gama.
Bakhona njalo bathi sase sifikile isikhathi sababili laba sokuvalelisa izihlobo labangane emhlabeni, ngakho ke akula sizathu sokuthi abantu bakhale kakhulu. Kulabanye abachothoza okwenziwa ngumgabe besithi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Kodwa unkosazana Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu ekunhlanganiso ye hashtag this constitution uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe ngokubhubha kukamgabe loDabengwa.
Singananzelela ekuhambeni kwabo. Ugcina ungazwisisi mangi akhangela ikakhulu babuDabengwa. Uthe ehamba esekhokhelela izaphu. Izaphu yona leyo njalo esikade sivele kathe sitakazelela sisithi thina khona khona yangena ku-Unity Accord ngo-1987. Kwamphana nje okuyindaba kwakhona kuyaconfusa. Sihlala nje singasakwazi ukuthi kambe yena usitshiye esithi senze njani. Ungananzelela umama Mugabe ulwisane kakhulu le-opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona khona yena ubesesupporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Uthe okudanisayo ukuthi abadala laba kabazange bephumele egcekeni ngendlela ababefisa ukuthi ilizwe lilungiswe ngayo.
Abadala laba bathe sebehamba kuko sibile singakutsho ikakhulu ukuthi khambe bona basitshiyele ndlela bani besithi senze njani njengabakhokheli kade bekhokhelela ezompangazwe ukuthi bathi bona sihambe ndlela bani.
Bakhona bathi lanxa umgabe loDabengwa basebenza kakhulu ukwenza ukuthi kube lozibuse eZimbabwe abawugqibanga umsebenzi wabo. Omunye wabalombono lo ngumfundisi Wilson Dutch weBible Ministries.
The reason for fighting, liberating people who were colonized.
Lokho singakafezeki isizathu esenza bayakulwa ukukhulula abantu ababencindezelwe. Siyakubona mihla ngemihla ukuthi lokho kungakabi khona ebantwini.
Umfundisi Dutch uthi isimo esibi somnotho lezombangazwe eZimbabwe yikho okufakaza ububi bukahulumende kaMugabe.
There is nothing to think of, nothing to appreciate except to feel.
Kukho okukhwabithekayo ngaphandle kwenhlungu ezikhona. Abantu sebenziwa baba ngabayanga kulalokho ababeyikho khona ngaleso sikhathi.
I don't see anybody coming to put things in place. We are in a limbo.
Abalwela ilizwe leZimbabwe bathi ukubhubha kwababili laba kuphathe abantu ngendlela etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ukuliphi uhlangothi. Umnumzana Iphithule Maphosa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZaphu uchasisa ngokungabe kucabangwa ngabantu ngokubhubha kukaDabengwa.
Bangikhangela ukuba uDabengwa ngumuntu obhubhe esase-active kwezombangazwe. Njengoba kade ekhokhela ibandla leZaphu, njalo kade ebhatheka kakhulu endabeni ze-development yelizwe, ebambisana labantu abatshiyatshiyeneyo. I-effect yakhe yokudlula kwakhe emhlabeni izwakale kakhulu. Njalo siyawubona umahluko okungabi khona kwakhe. Singathi nje ngamafitshane ndlambuzelusile elizweni, akusela umuntu okhuzayo, akusela umuntu okwayisayo.
Unkosikazi Sisasenkosi Mataruse, okumanyano wenhlanganiso zabatsha owe-National Association of Youth Organizations, nayo ukhuluma ngokwenzakala kulandela ukubhubha kukaMgabe.
Abamelele inhlanganiso ye-National Association of Youth Organizations bathi bona bakhathazekile ngokunciphiswa kwamalungelo abantu beZimbabwe awokubuthana ukuxoxa kanye lokuhlaziya umumo welizwe. Bathi bona ngemuva kweminyaka engamashumi amathathu lesishiyagalolunye okuzibusa njengelizwe, uZulu wonke ulokhu engenelisi ukukhuluma kanye lokuphatheka kwezombusazwe ekhululekile. Lokhu kubangelwa yimithetho eyafakwa nguhulumende.
Abakubandla leZANU-PF abagoqela uMnumzana Munashe Mututsa, oyisiphathamandla saleli bandla esigabeni sakoBulawayo, bathi kungalesi sizathu kwakumele asuswe embusweni uMuyi uMgabe, kudedelwe abanye ebandleni lakhe baqhube umsebenzi ilizwe liye phambili.
Ever since Operation Restore Legacy ka-2017, iZimbabwe isililise kulelizwe elivulekileyo, so kulelizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu awusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Khathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besola lapha abasola khona, belungise lapha abafuna ukuthi kulungiswe khona.
Loba ababili laba bezohlala besemlonyeni yabantu elizweni, bakhona njalo abalokhe bebophe umoya besithi uMgabe kunengi kakhulu akwenza esabusa ilizwe leZimbabwe okwalethela uZulu okubi okwenza abantu bahlupheke kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
KuLive Talk lamhlanje sixoxa ngesimo somnotho leziloyiso zenu zomnyaka ozayo. Lilakho njalo ukubingelela izihlobo labangane. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Bekunzima ukuphila eZimbabwe lonyaka ngenxa yokuvinjwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lomlilo kagetsi, ukukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla ezitolo lokuswelakala kwemisebenzi. Abantu bafisa ukuthi kube lenguquko kwezenotho lezombangazwe ngomnyaka ozayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Kulabantu abaningi abangena emigwaqweni ekuqaleni komnyaka bekhonana ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabulawa abantu abambalwa, kwathi abanye balimala eHarare lapho abadutshulwa khona ngamasotsha ethunywe nguhulumende. Kusukela ngozibandlela kuze kuyofika kumpalakazi, abantu bathi babethwele amagabha avuzayo ngoba behluleke ukuhlawulela abantu babo imali yezifundo njalo lokuthenga ukudla njengoba kulemisebenzi eyingxosana elizweni. UMnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi ukuxokozela kwezombangazwe lokugugudeka komnotho welizwe yikho okwenze abantu bahlupheke kokumangalisayo lonyaka.
Unyaka ka-2019 ubulukhuni okumangalisayo, abaningi bayakwazi ukuthi odokotela sebe lesikhathi eside bengekho. So izisebenzi bezithweleke nzima ngokuthi zikwanise ukwelashwa.
Ngohlangula uhulumende wethula umthetho wokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe owangaphansi kweziqondiso zika Statutory Instrument 142 of 2019. Umthetho lo wavimba ukuthi kungasetshenziswa idola leMelika leyinye imali ogoqela impondo yakweleBrithani lezinye. Okwenziwa nguhulumende kwabangela ukuthi kukhuphuke intengo yempahla mahlayana. UMnumzana Sylvester Mushaike, omela inhlanganiso yezisebenzi zasemgodini ethiwa iNational Mine Workers Union Zimbabwe, uthi iningi lasala selingasenelisi ukufundisa abantwana lokudingela imuli ukudla.
I-constitution yethu yeZimbabwe ithi yona isikolo is a right esomntwana. Umntwana wonke ufanele ukuthi aye esikolo, but ngendlela abayenza ngayo umnyaka ozayo abantwana abaningi basahluleka ukuya esikolo, yaba amafizi.
Ukukhuphuka kwentengo yezinto kanye lenhlawulo yezimota ezithwala uZulu kwenze ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi. Sebelenyanga ezintathu bezihlalele ezindlini zabo bekhala ngeholo eliphansi njalo lokuswelakala kwemitshina lamaphilisi ezibhedlela zikahulumende. Ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende lokhu besethusela labo ukuthi bazakhalala umsebenzi ngenxa yeholo eliphansi. Umoya uthi baningi abantu abahlutshwe yisimo esibi kangaka somnotho eZimbabwe lonyaka.
Siboneke abaningi lalabo akade sebesiya ekuphumuleni singathi ngamapenjeniya, kungabantu abakhathazekileyo kumangalisayo, batshona behlezi bemalela imali zabo emabhanga. Abanye njalo bahamba imango emide kumangalisayo bazama ukudinga imali zabo zamapenjeni. Kanti ke imali lezo ke bezimali ebezingasathengi lutho.
Abanye bathi ilizwe limi kubi kwezombangazwe. Umnumzana Albert Mazula omela inhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust uthi uZulu uhlupheke okokuthi abantu abanengi sebebona kufanele ukuthi kulungisiswe ezomnotho lezombusazwe.
Kukhangeleke ukuthi ngabe umnyaka ozayo izinto zingaba ngcono, kube lokuhlala phansi lokukhulumisana kwabezombangazwe ukuze sibumbe ezomnotho abantu banelise ukuphila.
Uhulunde uthi ubumbe umanyano wokukhulumisana o-Political Leaders Actors Dialogue okhuthaza ukuxoxisana phakathi kwamabandla atshiyene ezombangazwe ngokwenzakala elizweni. Kodwa ke abanye bathi akusancedanga ngalutho lokhu ngoba kuze kwacelwa ke uMnumzana Thabo Mbeki ukuthi azezama ukuphendla indlela yokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lebandla elikhulu eliphikisayo ele-MTC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Abanye abantu abafana lomoyo bathi kababoni kuphuma lutho kulokhu okwenziwa nguMbeki owayengumongameli wakwele South Africa.
Asingiboni kungumuntu ke ongaqeda ke inkinga yelizwe.
Umoyo ugcizelele esithi kukhanya ngani uhulumende wenza imithetho engaqondakaliyo, ngakho ke akusoke kwaba lenguquko kwezombusazwe lakwezomnotho singena kumnyaka ozayo. Ingcwethi kwezomnotho zithi kudingakala ukuba kulungisiswe ezombusazwe kube sokulungisiswa ke imithetho emihle yokuvuselela umnotho njalo kungabi lobudlwangudlwangu lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje, umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube ubikwa elakho ukuyadlala kwele China. Kubika uJoseph Njanji.
Emibiko etholakala kulenjini kohlobo lweTwitter ithi uDube usevumelane lelinye lamaqembu adlala kusigaba saphezulu kwele China ukuba abe ngumgadli walo. UDube ubhekise amabombo kwele China ensukwini ezedlulileyo ndawonye nomgadli weqembu leTriangle United Derrick Morimba, njalo ngumqondisi wabadlali uJoe Mundiwa owenza lo msebenzi wokudingela abadlali imisebenzi. Ukhiphe umbiko kuTwitter esithi amajaha lawa aphethwe nguye njalo asethole amathuba okuyadlala kwele China. Namuhla kuphume imbiko kuFootball Daily Zimbabwe ethi abaphathi bakaDube bathi lomdlali usethole iqembu lokudlalela khona lekwele China kodwa akuzange kuvezwe ukuba yiliphi iqembu lelo. UDube ulokhu engumdlali weqembu leHighlanders njalo kuzabe kumele lelo qembu laseChina likhulumisane lele Highlanders mayelana lokuba uthengiswa ngemalini phambilini kokuthi ayedlala kulelo lizwe. Abanye babadlali abakwele Zimbabwe ake badlala kwele China ngababalisa Wilfred Mungei, uAjen Sau, uNewton Katana kanye loNyasha Mushekwi yena odlalela iqembu leJejiang Green Town. UDube ngomunye wabadlali akade kuthiwa mhlawumbe athengwa liqembu le-FC Platinum ngemva kokuba kube lembiko ethi umqeqeshi weqembu le-Highlanders uHendrikus Peter de Jong useza kuba umqeqeshi walelo qembu. Lo mqeqeshi uvalelise abalandeli beqembu leBhoso ekhasini lakhe leTwitter okudale ukuba abantu bahle bathi usesiya kuqembu le-FC Platinum, kodwa isikhulumeli seqembu lelo uChido Chizondo okulandule lokho. Kusenjalo ophethe isikhundla esokuba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukufika emaphethelweni kwemidlalo yesigaba seKasilaga Premier Soccer League kuza kwenza bedlale ngcono kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Iqembu le-FC Platinum lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo lesibaya sika group B lingela ngisho lodwa umhlomelo ngemva kokunqotshwa kumibidlalo emibili eseliyidlale kulomkhankaso leli qembu linqotshwe nge 2-1 ngele Al Hilal la kwele Sudan emidlalweni walokuqala kwathi emidlalweni wesibili lichayo nge 3 kanyali iqembu le Etoile Sportive du Sahel elase Tunisia kusasa ntambama iqembu le FC Platinum lizadlala leqembu le Al Ahli la kwele Egypt khona le kwele Gibite emidlalweni walo wesithathu ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Kuwoza Friday sileqembu lamajaha wodwa acula isicathamiya elefamily voices elihlabela likobulawayo. UEzra Chiso Spanda uyalandisa.
Ah, 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 we are just who everybody say. Yeah.
Leli qembu sokulesikhathi laba khona njalo labunjelwe enkonzweni ye Family of God Church iFork. Indlela abacula ngayo isicathamiya ichaya ngaphakathi. Ikho nje bethandwa ngabantu abaningi. UBrighton Ncube nguyomele iqembu lakhe namhlanje.
Iqembu leli labunjwa ngo-1999 libalisela abaculi abalodumo olukhulu kaThesi eSouthern Africa lapha abayingxenye yeJoy Celebration uEric Moyo, umkhulu liBebe. Kuzokuthi uPastor Victor Adams who's now also based ngale e-UK ngokwamanje, kuzothi Elliot Ningu, Augustine Moyo, Oliver Chinyenye yibo basungula leli qembu ekuqaleni ngomnyaka 1999. Kwazoza thina manje sibizwa ukuthiwa yi-Family Voices Third Generation.
Okwamanje amalunga e-third generation wona-ke yiwaphi Ncube?
Kulo Ronald Sithole Magigwani, kuzoba lo Bobby James Hlatshwayo Odendal, kuzobuya uMelusi Sibanda, kubuye uMichael Sibanda, Brighton Ncube, Nkanyiso Gumbo.
Uyazi ukuthanda umuntu vele ugcwale ngaye, uvele ubone straight, uvele ubone umshato ngishuma wengane.
UPastor Victor Adams uthiwa wakhuleka weviki ecela kuNkulunkulu ukuthi kube leqembu lomculo wesicathamiya enkonzweni yabo.
Injongo yekubunjwa kwaleli qembu kwakuyukuthi ihambise umbiko esingathi ngumbiko wegospel ngengoma. So wasebona ukuthi into yankhona ihambe kahle. Kuyabumela ukuthi kudingwe ibizo elizavela enkosini. Yikukutholakala kwebizo legroup. Silama-albums amabili kaThesi, siphezu kokuncindezela elesithathu.
OkaNcube uthi besakhula babevele bethanda amaqembu acula iakhaphela afana lawo Let Smith Black Mambazo, iBoyz II Men, Acapella Company, Blenders, labanye abaninginengi abacula lo mdumo.
Ukuthi mhlawumbe ngenye imini lathi sesithuthukile sakhula kancane sihambe enye ezinyathelweni zabo. Abantu abasi-inspirayo kuleli lizwe yibo lamadoda engingakhuluma ngayo eqaleni u-Eric Moyo, labo umkhulu liBebe, yiyo amadoda ayesithungamela lathi sikhangele kibo saba-inspired ukuthi siye phambili ngalowo mculo. Abalandeli bazamukela kahle ingoma zethu ngoba ingoma zethu zi-youthful, zihambisana lesikhathi. Azikho ngale badaleni kakhulu, azikho ebantwaneni kakhulu, ziphakathi laphakathi. So ziyamukelwa kahle ngabantu abasilandelayo.
Isikhathi silomona kwethu kuleli zibani ke pho ngalitshela abalaleli mfana kaNcube.
Umculo we acapella ngumculo osoludumo olukhulu. Usekelo lona siyalidinga kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi sincindezele kahle i-album lethu lesithathu esiliphekayo. Njalo lingasithola ku-Facebook Family Voices Official, la ku Instagram sikhona family_voices. Izinto zokuthi sithole indlela zokufaka imusic yethu kuma accounts aphandle zinzima, so sisazama ukuthi sidinge indlela zokuthi singakwenza njani lokhu.
Amazwi abo alolongekile, ingoma zabo zihlaba umxwele. Bona ke bacula bekuntuthu sethunqa emagumeni skies go Bulawayo. Ye Family Voices ebesilayo kuhlelo hoza Woza Friday. Pela sonto emnandikini lonke balaleli ngisithi happy 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 new year. Igama lami uEzra Chiso Sibanda lisale.
Siyabonga Chiso kayihlukano livalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.